umele ube ngama-collaborators wonke umuntu aparticipate-ayo empini, abancedisa kakhulu empini, kungakhangelwa ibandla elezana. Abanye baparticipate phela bengaphansi kwezapho under Zipra, abanye labo ngale kuzani langane. So ke akumelanga vele bekeqale nje ukulinganisa ukuthi bekhangele abantu bebandla elezana. Kumele kugoqele wonke nje umuntu. Phakathi kwabo khona laphana, bakhona abatrainer lapha ekhaya, balwa impi bekhona lapha ekhaya, bayithola impopho khona lapha ekhaya. Abanye batrainer lapha basebedlulela phambili, batrainer beqedisela eZambia. Balwa laba bantu laba ukwedlula ama-veterans, la kuthiwa ama-veterans abaseLibya, abanye basuke khona ngale Mozambique, abanye basuke e-Egypt, babuya beqonda straight kuma-assembly point, ku-Zipra site, basuka i-last group e-Angola, layidonsanga ngithi umbhobho wodwa i-trigger, babuya straight baya kuma-assembly point, abanye basuke e-Libya baya straight kuma-assembly point, kuma-assembly point elokhuzeni ku-national army kusiya-integratwa. So you find that ukuthi khona ama-collaborators lawa balwa impi ngono kulabanye ababe yetrena ngaphandle. Njalo sikunakenele khona kukhala ukuthi abantu laba babethunywa endaweni ezithiyeneyo bedobha information behambisa kubalweli benkululeko. So khona lokhiyana kodwa i-risk enjiyana umuntu engaphathanga sona isikhathi.
Umongameli Mnangagwa uthe labo abangasebenzisiyo umhlabathi abawuphiwayo uzaphiwa abanye, ubona ingani ngumqondo omuhle yini lo?
Lo ngumqondo omuhle sibili. Kanti yena umuntu wayethatha iplazi leli ethatha umhlabathi lo ekhupha ibhunu kumbe ikhupha umuntu, lezisebenzi ezaziphakathi kweplazi lelo zaxutshwa, sesiyahlala nje kuphela yekele ukuyithelayiza lelana. So injongo yokuthi khona yini ihlale khona laphana kulelo plazi kuyini kumbe emhlabathini wona lo, laye umngameli uyaphuza ukuspekta engajoni enika i-warning lokhu. So sokufanana nje lo muntu lwana nje othatha umntwana nomuntu ehlale la 25 years umnika ekungela mntwana, abanikazi bomntwana sebesithi sithathe umntwana wethu, sesithi naye ngicela nje ukuthi linike insuku ezimbili kumbe usuku olulodwa kuyake kusitshoni khonoko. So akathathe umhlabathi ngokuthula, ewenikwa abantu abacapable abangasebenzisa umhlabathi wona lowo, indlala lipheli. Nxenye yibo abenza kungabi lezilimo eziqondileyo bona labo nxa bashotisa samuya, yikho kule ndlala. Ngathathe whether base-Britain kumbe bangaphandle kwamazwe, isizathu sokuthatha umhlabathi wawungowani, exotshe zexotsha izisebenzi eyabantu abamnyama baxotshwa emapulazini lapha, abanye sakwazi ukuthi bafa akho singafihlwa lokhu, abanye babulawa, abanye babethiselwa khona lapho and so forth. Kwakulo dlama esibili olungayenziwa, kodwa sehlezi-ke khonapho umuntu lowo seqede othindi ngale bathiya sezihlalela. Kambe shuwa singakubukela lathi khona lokhu sikuqakezela izandla, umngameli welizwe kathathe masinyane umhlabathi wona lowo ngokuthula nje.
Kulo hlelo lwe-audit oluqhutshwayo yilo oluzaveza sobala ukuthi kuhamba njani lapha, ubona ingani luzayenziwa ngemfanelo yini lolu hlelo?
I-audit kade yahlala lokhu ithathwa umgabe wayithatha i-audit le, awucaci. I-audit ngayithathwe sibili, kodwa-ke aba-auditayo laba ngobani? Now i-audit yona leyo iqonda ukuya-audit ukuthi uzibani usebenzise njalo umhlabathi, ingaqondi umhlobo yabanye abantu. Sifuna ukuthi khona enziwe kuhle, phume impumelo yangikhona ngobuqotho langokuqondileyo ngobunono obukhulu, there is no problem. But ungabe lokho kuye siya phambili khona lokho kuyinto kwenketha abajabi lokhu, ngoba siyakwazi ukuthi kulabanye ngapha emathebeleland abahlezi emhlabathini khona la, abahlutshwa bahlezi emhlabathini, abanye basenyama endlini khonapha emguza la, siyabazi.